ngiloba bake ukhulumani ecingweni ubona njani umthetho kaThembo Mwadi lo mnumzana Constantino Chiwenga?
Lokhu sokuveza sobala sokuveza nje sobala njengempahla yembuzi ukuba ukukhethwa kukamongameli kwaChiwenga njengomsekeli kamongameli kutsho nje kungani okwenziwayo. UChiwenga wafuthelwa ngemva kokuxoshwa kukamngane wakhe uMnangagwa njengomsekeli kamongameli okuba ngumsekeli kalo ophumile esikhundleni uRobert utabe ngumongameli. Njalo uChiwenga uthe zibuhlungu wasimela-ke umngane wakhe ngokwenza le nto leyo abayibiza ngesihlungu bathi yikhuphi. So ukhetho kakhe lokhu nje kuveza ukubana bona lo Mnangagwa sebengene nje ukuthi bazoyenza abakufunayo. Ukhetho kamohati adinti baqhubekela ku-unitary court abokwaqakho. So mna ngibona ukuthi bona kuyasisiza lokhu ngoba nje kuzaqhubeka nje kuyiwusela ababebenza njengoba bejayelekile. Yasukumeza kakhulu ngokubana nxa ilizwe libukhokhelwa ngobungane kanje kutho phela akulamuntu ofuna ilizwe lisithumele phambili. Kuba bona bakhethile nje bakhetha abantu engathi abusuke ohlangothi abangasebenzeli lokhu. Kube nxa ukuthi babeshukumezeka ukubana uMgabe wayengabusi kahle ilizwe komele manje baphume kuhulumeni bathi bona hayi thina sesikhathile sesiresign ba-resign angithi ukuthi yabona kahle ukuthina hayi labantu banensolo yokuthi ilizwe ayihanjiswa ngendlela ekahle. But manje ngathi kwenziwa amakhulu kanje ngangenza ikhulu mina sengiqeda ngithatha umngane wami uDube ngimfake la ngithi Dube woza labona kube ngumsekeli wami ozathi Dube wona ngendlela ethi ngikwenzele i-favor awusoze ungihlukumele laba engitshela khona uzakwenza njalo kusho thia sinento yethu sibefuna ukuyiphusha ngathi ngesilungu sine-agenda sinenjongo yethu esihlongelezele ukuyiyenza ifana nani ifana nokuqinisa ibandla yethu le-ZANU-P F ngathi ibandla yethu ngibandla lethu ledube parties sasikhaya ukuthi sizayenza lokhu savele sikwenza sokuyibungane nje lokwenziwe lapo.
Ye kodwa-ke ubona zani kodwa bazayenzelani abantu akulalutho oluzaphuma khona
lapha Dube akulalutho oluzaphuma ngoba into lizaphuma nje ukuthi khona uConstantino Chiwenga kuzabamba uMnangagwa isandla ukuthi andoda njengoba lami ngakusebenzela ngiyabonga ngoba lawe lasenza gibela indiza mishina lami lanike ngithiwa acting president lami nike ngisho ngithiwa elizweni lami ngikhone kami ukuthi ngikhonge njengendoda. So njengoba ngikwenzela i-favor lawe ungenzela i-favor ndoda ayichawula lapha nje siqhubekele phambili ngempilo yethu kwenzelana nje bungani kube bona ngabe umbono wami kanje Dube aluba bona ukuthi bakhangele ukuthi ayilizwe libafuna ilizwe libe kahle ngithi why bengathatha abananga lalaba bamabandla athikisayo maybe bathi bona okay njengoba kuzokwaba lo manyano okokwaba khona waphathi kwamabandla kusalo kodwa i-GNU njengoba umnumzane ufangela la wayekhona kungaba njani ukuthi kuqale ngoba sifuna ukubangela ilizwe lethu la sikusimqibizeni la eduzane laye aze kuhulumende la ngamaciko akhe kumbe abe ngumsekelo wesibili laye kumbe abe ngumsekelo wokuqala kamongingameni bese uzabona khona ukuthi hayi nawo ndinje ngokufinekelezi ngokuthikikisa ilizwe lapha nje mambona ukukhethwa kwakaConstantino Chiwenga ibungane babo njengba kwenzileyo ngoba ngangikhangele angikholwa ukubana uConstantino Chiwenga engabe ephezulu kulele labo lezano PF ukuthi wena sengabe lungele ukuthi abe ngumongameli lelo and then befuna ukuthi wena bafuna ukulungisa ilizwe ngithi ngakuthi asithi owayengumongameli umgabo waphambanisa ngokuxosha uMnangagwa kaphambanisanga yini ngokuxosha umjuru kaphambanisa umjuru wayeqinisuba ayecabanga ngokumxosha so bona basebekuxosha umgabo lo into yakhona Dube mina ngilaso isifihliseko ngakho yalo actually sengidanile sengikhathile emoyeni ngalokhu sengikhangelela ukuthi njengoba sokwenziwe kanje kaleke thikithi abazathi amaZimbabweans phambili isizalwane seZimbabwe phambili ngathi Zimbabweans first but lapha sekuthiwa friends first yabona angisela kithena
siyabonga kakhulu-ke mfowethu wathi nokusasa
ngiyabonga lamba Dube ngiqhwemanisuma ngilapha okwamanje ngilapha e-South Africa
okwamanje-ke uyasizwa ecingweni khonapho
yebo ngisuke ekhulumayo mama Soyisi
uThembo Mwadi lo baba uChiwenga bazayenzelani abantu beZimbabwe ngombono wakho
baba le udodi lo yenzakala lapha ekhaya angiboni kulento enje enhle evele ezinzeka lapha kunalutho elisizayo lapha ubone ezinganeni zokuthokola lizofaka ephalamenti amasosha hhayi vele ayikho indaba le ayikho kancane
ukutho ngani ukuthi
manje ngidekile nje ngisabhethi yalapho vele ngibona nje akulalo lona itshintsho ukuthi uma kungaqhubeka kuloku kuhamba ngaleyo ndlela engibona okuthethe ngayo ayithi opposition phathe ngalibusa engalifatha leli lizwe itshintsha ngoba ithina vele la mina ngikubona kwami angiliboni itshintsho ezimbabwe bona nje kuyaba back to way
yalo sesiloba necungweni Dorothy uyangizwa
ye ngiyalizwa ye
injani impilo yakho ma
hayi mina yami right injani yenu bantu siyabonga ngohlelo
yebo phela so wena ubona njani khona okuzayenziwa umnumzana Kembo Mwadi kanye lo mnumzana uChiwenga kuyaphumani khona
mina nguthakazeleli ngisho ngoba kukhanya vele into le yayiplaniwe sure kungayisho ukuthi uGrace wayenza khonokho izinto zokuthi wayesethethisa abantu esenzayo umgabe ngabe lonke khona so vele mina mboni ntshintsho ngoba vele yizanu p f and njengathi sinezivele emathekeland vela kusiphathi ngoba vele sihlala sinyindezelo so sesilubona olunye unyindezelo nje egcekeni
umhadi kuthiwa-ke uyabebambe khonokho okungazani kuhambelana national healing yokumanqeba phela ukuthi athothwe so wena ubona zani kuyaphumani khona
ya mina vela ngimthemba umahamadi kuthiwa ngibani umahadi anti ngoye-bed bridge lona owayevele ekhona izitori zakhe ziningi uyazi ukuthi utruste ngabantu kuyabe kufanele ukuthi ungabi le zitori zokuthi ungumuntu oke wambe wabulala omunye umuntu kumbe njani umbe wadisaphisa omunye umuntu abantu babe sebekwesaba as a leader so izitori zakhe lazo azilamehluko lezabomnangagwa so mina ngokwami sibili ngokubona kwami amboni kuphuma lutho amboni nje singani siyazodubeka okudlula lokhu